Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esisayine ukuba umthetho lo uqale ukusebenza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ingcitshi zithi lo mthetho wephula amalungelo oluntu ngendlela emangalisayo, zisithi kawuhambelani lalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Enye yalezi ngcitshi elombono munye ngumnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elisebenza lenhlanganiso yeVeritas.
Asikhangele ngendaba yama-elections vele aseseduze lawa ngo-August. Abantu ama-political parties kumbe ama-political activists kumbe laba abafisa ukuthi bekhethwe kukhetho balapho ukuthi behambe phela ezigabeni labo bekhankasa ukuthi bedinga usekelo ukuthi labo bevotelwe ehofisini. So uyabona nxa umuntu ekhankasa ulakho ukuthi ekhulume ukuthi hayi sina sifuna ukuthi lisikhethe ngoba sizalenza into enje, sifuna ukuthi uhulumende lowo khona kathesi esuke ngoba uphambanisa indawo lezi kayenzi kuhle lapha nalapha. Thina sithi khona sizalilungisela. So nxa ukhuluma khonokho ulakho ukuthi la ufike usubotshiwe ngoba kuthiwa wena sizondisa uhulumende.
UJamela uqhubeke esithi lo mthetho lezi thezisiwe eziphambana leminye imithetho enjengaleyo enika uZulu inkululeko yokutsho imibono yakhe, asole uhulumende nxa lapho ephosisile kungela kwesabela ukubotshwa loba ukujeziswa ngesigwebo sokulengiswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lo mthetho mubi, esithi ulakho ubaphazamisa emikhankasweni yabo njengebandla.
Inhloso yokusayina lo mthetho omubi kangaka yikuthi bawusebenzise masinyane kwenzela ukuthi bahlukumeze njalo banqabele amanye amabandla afuna ukukhankasa ngesikhathi sokhetho. Yiyo injongo yayo. Yikho-ke sithi thina konke lokhu kukhombisa ukuthi akusoze kube le free and fair elections. Kodwa lokhu akusiphi ukuthi sibole inhliziyo ngoba abantu sebezimelele.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu, yena othi imithetho enjengaleyi iyethusa.
Le ndaba yomthetho okaMnangagwa othiwa yi-Patriotic Act siyawunanzelela njalo uyasethusa kakhulu njengezapho. Kodwa ibikhona phela imithetho efana naleyi eyafakwa ngu-Ian Smith after UDI. Ayisinqabelanga ukuthi singayempini sikhulule ilizwe lakithi. Yebo, kwethusa iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze ukuthi sikhulule uZulu. Sizaqhubeka thina ngomsebenzi esiwenzayo sikhankasa.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imibono kamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokuphathiswa kwalo mthetho edayi leSenate wathi lo mthetho uqhakathekile kwezomvikela welizwe. Ilunga leZANU-PF ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi umnumzana Admire Maskati uthi akakuboni okubi ngalo mthetho.
I-Patriotic Act ayimphambaniseli ukhankaso lwami ngenxa yokuthi nxa ukhankasa ukhankasa ebantwini, abanye bayithanda abanye abayithandi. Kodwa okuqhakathekile yokuthi wena njengomuntu okhankasayo uzwanana okunganani and livumelana okunganani labantu uyabokhuluma labo ukwenzela ukuthi izinto zakho zikuhambele kakuhle. So mina njengomunye wabantu abakhankasayo kukhankaso lokhetho lwamhla ka-23 August 2023 amboni uhlupho olukhona kumbe impambaniso engingayithola ku-Patriotic Act leyo khona.
Abatholakala belicala phansi kwalo mthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe kuhlala ejele okwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuthi nguqhutshwe ukhetho elizweni lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubungela ezombusazwe zisithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela lokuhlukumeza ababandla aphikisayo loba labo abalemibono ehlukile likahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.